ngokuqala ukuthi iMDC libandla elilodwa okuqhakathekileyo ukuthi ongenze nganakana umnakano ukuthi ngihlangane labanye abaningi isiphiso sami ukuthi inhlanganiso yeMDC ibe libumba eliqondileyo okwesibili ngithenya nanzelela obukhokheli obuzithi bukhokhele ibandla leMDCT sobuthi bona abantu bengaxoxisani kakubi nezanu-PF bese ngizibuza ukuthi umbuzo wami nxa kuyikuthi kasi sesikhulumisana kuhle lezanu kuyini esikukhumelana umlotha lezanu ibandla eselibulele umnotho welizwe abantwana basemazweni ngenxa yezenzo zayo izanu-PF so ngubone kuqakathekile ukuthi ngiyehlanganale nabalanyena nabanye ukuze sinelise ukunqoba izanu-PF embusweni wayo ngoba ngaphandle kokuthi sibambane sibe nyamanye akulanto engasenza senelise ukukhipha izanu.
Libuyela libaningi yini ku-MDC Alliance njalo izikhundla elazijiyayo lizazithola yini kumbe hhayi liyafika nje liqalise kutsha?
Okuqakathekileyo baningi abantu esihambe sonke sisiya ku-MDC Alliance okubalisela ubaba uMpiyezwe Nare, okubaliselwa umama uMargaret Ndlovu, labanye abaningi abasendleleni yokuthi sibuyele siyebambana sibe nyamanye. Empeleni indaba yezikhundla ayisiyo eqakathekileyo sithandekile. Into eqakathekileyo kithi yikususa izanu embusweni ngoba sikhathele ngombuso weZANU-PF ukuthi ngikhalele isikhundla sizanceda ngani amabhizinisi efile njalo abantu besigaba engisuka kiso ematobo ngokungethemba kwabo ngokuba ngongazi kwabo bangitelile indlela yokuthi ukuze sinqobe izanu ngasisebenze sindawonye ngaphansi kwebandla likaPresident uNelson Chamisa onguye owawina ama-elections ngo-2018.
Sixoxe lesikhulume lisebandla le-MDCT wathi abangachiya i-MDCT ukuthi ubukhokheli bebungalungiswa kuhle lase liceyiga ibandla kodwa basaliqinisa. Uyavumelana lalokho?
Ngiphikisana lakho. Abantu abaningi okubakhakhamisileyo kakhulukazi indaba ye-Victoria Falls yokuhamba kukaPresident uMonzora ehamba lomnankagwe esiyahlaba injekiseni kanti abantwana beZimbabwe babulawa yindlala bengazimiselanga ukuthi babuyisele kuzanu njengento eyenzakala phambilini kuginywa izaphu.